Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu umhla ka 8 ngombimbitho 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Ngiyajabula kumangalisayo ngoba zonke izinto bengizenza ngikhanye ngiqonda ukuchiya ngathi wothi ngizohlangana labanye. Sihlangane sazane ngijabule kakhulu ngibona abavela koBulawayo abavela ekhaya enkayi. Ah, ngilangelihle labo mama singumuntu ongumama ngokuthi ngiqhakathisayo okudla umuntu ongubaba. Nangalazi ngilazelela mse ngikhona ngapha eHarare ngangakwazi bengondlala ekhaya eHurungu eMareserve ngangalazi.
EliZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day.
Ukukhuthaza lwami engilalo kubomama yikuthi omama bomuntu baphume ngobuningi babo. Nxa ku-ilanga leli elizaqanjwa la ngendawo yendawo ukuthi abantu abaphume beyobhalisa ukuvota, ukuba kuvota zone baphume ngobuningi babo beyobhalisa ukuvota.
Inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo, iZimbabwe Election Support Network, ikhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo. Abalandeli beqembu leHighlanders sebeveze ithemba lokuba nalo nyaka iqembu labo lizabajabulisa ngokuthatha inkezo yePremier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day. Leli langa linanzwa ngesikhathi kulokukhalaza kwabesifazana besithi baqhubeka bebhekane lobunzima ekuqhubeni imisebenzi yabo. Kubika uMavis Gama.
Ingoma ehlatshelwe ngabempare Chimirenga Choir okwesikhathi eside ngesikhathi bephume eHarare International Conference Center bethukuthele ngokuxotshwa kwabo emkhosini obuqoqwe ngabogatsha lwezabesifazane ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kanye lentuthuko kaZulu. Umkhosi walamhla uqhutshwa ngaphansi kwendikimba yelizwe ethi "The woman we want is business-minded, brainy, bold, blessed and bankable." Kuthi eyomhlaba wonke ungethi "Be bold for change for women in the changing world of work, Planet 50-50 by 2030. Lanxa indikimba yelizwe igxile kwezabesifazane abakubhizimusi, bayakhala abesifazane laba bethi behlangana lenkinga eziningi lapho beqhuba imisebenzi yabo, kakhulukazi kwezokuswela imali yokusebenzisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Omunye walabo otshengise lokhu kukhathazeka ngole bhizimusi lokulima imbambayila endaweni ye-Hunters Road enkabazwe eGweru, unkosikazi Nompulelo Hlanganiso, othi luqakatheke kakhulu kuye usuku lwalamhla.
Ngizwa lungiphakamisa lungiduduza, lami ngisuke senilesinye isteji engibona ukuthi hhayi ngiqakathekile njengomama. Ngikakathekile njengomama ngoba ngiyabona abantu babuya bezobuza ilindima njani, so ngiyabona ukuthi namhla ngijabule kakhulu.
Unkosi yazihlanganiso utshengisa ukukhathazeka njalo ngendlela abesifazane abakubhizimusi njengaye abaphathwa ngayo.
Obaba baya ngabantu abaphangisa ukuba lezithunzi, balezithunzi. Thina omama siyakwanisa ukuthi ngemva kwesikhathi la osizuzayo ngiba ama-chances okuthi kodwa obaba basebegijime phambili bakuqalela. So besela ukuthi sicela ukuthi silathi sibe lamandla sizimele njengabomama, njengoba sizimele kulimene kangakathi silaku ukulingana labo baba, ngoba indima zethu la ziyabona ukuthi ubaba lo lami ngiyakwazi ngilandelana layo.
Unkosikazi Pepechu Maphosa wasemzini wekhuwadzana 6 eHarare, yena okubhizimusi lokulungisa izikhwama zabomama esebenzisa ubuhlalu ngaphansi kwenhlanganiso yethiwa yi-Grassroots Women, laye ugcizelele imbono kahlanganiso.
Inkinga esihlangana lazo njengabomama ukuthi umsebenzi siyawenza la ngkhaya kumele senze futhi umsebenzi. So kwezinye isikhathi awuhambi that fast. But okunye futhi ukuthi abanye bethu siyakwanisa ukuba sifonyelwa ukuthi ukuthola imali yokwenzisa imisebenzi yethu. Kwezinye isikhathi futhi siyathi singathengisela abantu ababhadali njengoba nathi izinto singangazimanga kuhle ebantwini emhlabeni. So amanye ama-challenges lawo.
Kodwa unkosikazi Milka Chitsa ophatheke kubhizimusi lokuthengisa amanzi kunkampani ye-The Tree Water uthi kunganeno kuleli bhizimusi ngoba bengelazo indleko eziningi.
I-cost yethu ngeyokuthenga amambodlela, there's a someone who's based in the States osithumezela ama-filters. Ama-filters ayaphela then sifaka amatsha. Ama-filters aphela sifaka amatsha. But we are sustaining ourselves ngokuthi siyakwanisa ukuthi sithengise amanzi lawo sibhadale ama-filters kaphonge uphela khonapho aphela after some time. So kuyasiphakamisa.
Unkosikazi Siphiwe Chabikwa yena ungomunye wabesifazane abekade bengazi ngalolu suku kodwa ukubone kuqathekile ukuba azelaye ukuzaphatheka emkhosini walonyaka.
Ngiyajabula kumangalisayo ngoba zonke izinto ebengizenza ngikhanye ngiqonda ukuchiya ngathi ngothi ngizohlangana labanye sihlangane sazane. Ngijabulile kakhulu ngibona abavela koBulawayo abavela ekhaya enkaya. Ah, lilangelihle labomama singumuntu ongumama ngosimqikatikisayo okwedla umuntu ongubaba. Nangalazi ngilazelela mse ngikhona ngapha eHarare ngangakwazi bengondlala ekhaya eHurungu emareserve ngangalazi ngithe sembuye edorobheni ngixasukulazi.
Unkosikazi Jabikwa wengeze esithi udaniswa indlela abesifazane abaqhubeka bephathwa ngayo elizweni.
Hayi asikhathekisi kodwa ngenxa kusesilelanga lokuqakathiswa kobomama yikho silapha silandile ilanga lethu labomama. Kodwa mhlawumbe nje bengasaliqakathekisi ngoba abanye alithi basekhaya basemasimini abakwazi ukuthi okwenzakala khathi ngesikhathi lesi. Ngizwa ubuhlungu kwabanye omama abangala information esengilayo mina. Kubuhlungu kodwa mina ngenxathi nisendlala ulwazi. Ngifisa labo mama basemaphandleni labo bebenelele thuba elifana nalelo sizuza thina besedolobheni.
Lumbuthano ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlangothi ezehlukeneyo zelizwe okubalisa abomanyano wamazwe omhlaba, iUnited Nations, uhulumende, inhlanganiso ezehlukeneyo, uZulu kanye lamalunga eMbareji Murenga Choir wona abethithibele sonke lesi sikhathi. Le ngenye yengoma ethi thina vele asisuki lapha abayihlabele ngesikhathi beke baxotshwa andubana babizwe njalo ukuba bangene phakathi kodwa kungekho abakwenzileyo njengalokho abakade bekulungiselele. Yimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen's Institute for Leadership yona inanze ilanga labesifazana leli ngomhlangano ewenzele eBulawayo Club ilabo mama abakwezombusazwe abemaphandleni abemadolobheni abakumabhizimusi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika unompumelelo moyo.
Inhlanganiso ye-Wild iqoqela umkhosi ngaphansi kwendikimba ethi Women's Empowered for Leadership ikhuthaza abesifazana ukuba bangene kwezobukhokheli kungakhathalekile ukuba kungabe kungezombusazwe ezamabhizimusi kunye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ngemizamo yokuqakathekisa imisebenzi lamandla asemuntwini wesifazane. Obona ngokuqhutshwa kwemibiko ye-Wild unkosikazi Bridget Ndlovu uthe kuhle ukusebenza labesifazana ngoba sikhathi sonke baveza ukuhlakanipha kanye lokudala amathuba amahle aletha intuthuko kuzabelo zabo. UNdlovu uthi idili labo lokunanza ilanga labesifazana lihlose ukuthi omama abafisa ukuba sezikhundleni bayenelise ukuthola usizo kulabo abasezikhundleni eziphezulu.
Idili lapho esihlanganise khona omama abavela emakhaya labahlala emadolobheni ukuze sinanzelele ilanga labo mama i-International Women's Day. Ilanga leli besihlose ukuthi omama abafisa ukuba sezikhundleni zokuphatha ilizwe lokuphatha njalo izigaba ezichiyeneyo beyenelise ukuthola usizo kulabo mama abavele sebesezikhundleni eziphezulu.
UNdlovu uthi yebo bafundile omama njalo ngendlela abaziphethe ngayo kuyavela ukuba amathuba abomama ukuba labo bangene enhlelweni ezinenyi bakhokhele lokhe evela njalo uyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iZimbabwe izaba labo mama abanenyi abakhokhelayo.
Omama abangabo member of parliament konke labo mama abakhangele kakhulu amabhizimusi ukuze benelise ukubenefita from ama challenges akhulunywa ngabo mama bavele sebephethe izindawo ezishiyeneyo. Saphinda sakhangela ukuthi baveza benefita endaweni yokuthi bazafunda labo bazathola izifundo ezizabancedisa ukuze labo njengoba befisa ukuthi bephathe indawo ezishiyeneyo besebenzise khona lokho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga olilunga ledale lephalamende emele ibandla le-MDC ezansi emandebeleni uthe uhlupho olukhona kwezombusazwe yikuthi omama bathi sebengene ephalamende balibala balala sebephaphama ukhetho seluseduze ethi isisekelo sombuso silakho ukuguqulwa ukuze inani labomama liye phezulu. Ilunga ledale eBait Bridge unkosikazi Thambudzani Mohadi laye uvumelane lomushonga ethi kuye ilanga selichonile kodwa abatsha abangene kwezombangazwe ukuze bazi indikimba yebandla abalifunayo basebenze bazithole labo sebekhokhela.
Uyakubona omama sebangabantu abadala. We want more women in high positions, high decision making positions. Kumele sinetwork sebenze ndawonye.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo abasakhulayo uthi uhlupho olukhona yikuthi omama bengangena ephalamende abakhulumi ngakho inhlupho zabo zizathatha isikhathi ukuthi ziphele.
Yeah, anja ngifuna ukulitshela bomama ukuthi alisiphathi kuhle kodwa thina yithe siyabe silingenise na ephalamende. Ngikhulumela ukuthi ngibuhlungu ngabangani bami siyabe singabangani nxa lifuna ukuya ephalamende. Yikho kuthiwa kalikhulumi, yithi sasikhuluma ukuthi alikhulumi. Sikuma-meeting zerawu, mina ngiyavuma ngoba ngiyakhuluma, angisoze ngesaba ukukhuluma. Alikhulumi vele.
Lonyaka iZimbabwe ibambane lamanye amazwe yahlonipha ilanga labesifazana loba nje bebhekane lendubo ezimbalwa, ukusilela kwemali emabhanga, imisebenzi engekhoyo, ukungaholi kanye lokuhlukuluzwa emakhaya. Lonyaka iZimbabwe ithakazelele ilanga labomama ngaphansi kwendikimba ethi hashtag behold for change. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network namhla ikhuthaze abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo njalo babhalise ngobunengi ukuze bevote kukhetho oluzayo. Embikweni wayo oqondane lelanga le-International Women's Day namuhla, iZesni ithe kuqakathekile ukuthi abesifazana bathole amathuba alingana lawabesilisa kunxa zonke zempilo. Iphinde yasola kakhulu udlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okugoqela ukudlwengulwa kwabesifazana isithi kwenza omama bebe lokwesaba okukhulu. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lalo lethule umbiko walo likhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngobunengi. Sixoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla unkosikazi Rita Ndlovu.
Umbiko engilawo kubomama bonke emhlabeni wonke eZimbabwe kakhulu jikelele ukuthi sikhangelele uthetho ngomnyaka ozayo okuqakathekileyo ukuthi omama wonke kumele abekwazi ukuthi ukhetho oluzayo luqakatheke kangakanani njalo kulothintho luzaba khona njengobani abantu bonke besazi ukuthi i-voters roll izabhalwa kakutsha. So ukhuthazo lwami enginalo kubomama yikuthi omama bonke baphume ngobuningi babo nxa ilanga leli elizaqanjwa la ngendawo ngendawo ukuthi abantu abaphume beyobhalisa ukuvota ukuba ku-voters roll baphume ngobuningi babo beyobhalisa ukuvota ngoba kujayelekile ukuthi abantu bazazi belokhu besithi bona hhayi mina ngikhona ngikhona ethi mzame sesiyavota afice ibizwe lakhe lingekho. So ngikhuthaza omama bonke ukuthi baphume ngobuningi babo bebhalisa kutsha ngoba kade sikule voters roll entsha izabe wonke umuntu eqalisa kakatsha. Njalo ngikhuthaza ontanga ikakhulu, ontanga kusukela amankazana yithi amantombazana ale minyaka engu-18 esiya ku-30 ukuthi kabaphume ngobuningi babo bayojust ukuvota ngoba ikusasa ngelabo. Thina abanye sesikhulile kodwa ikusasa ngelabo ukwenzela ukuthi impilo zabo bazilungise kahle kumele bayilungiselela ngokurejista ukuvota.
Ungabachasisela ngokuqakatheka kokuvota Mandlovu?
Ukuvota ukhuluma ilungelo lakho lisekuvoteni. Kuqakathekile kuwo umuntu ukuthi kasukumbe azovota, ukhuluma ngokuvota ukuze impilo yakhe ihlaleke, ube lenhlala kahle elizweni ohlala kilo, uhlala kahle ngokuthi uyahamba uyezikhethela uhulumende omfunayo. Kungalamuntu okubamba ngamandla ukuthi votela mina, kodwa wena ulelungelo lokuthi uzikhethele ukuthi mina ngifuna ukuthi ngikhokhelwe ngubani. So kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu kayevota ngoba yindlela esikhuluma ngayo, yindlela esikhetha ngayo ukuthi thina sifuna ukukhokhelwa ngubani.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum namhla sixoxa ngomkhosi wokunanza ilanga lokuthunjwa kukaItai Dzamara oza kwenziwa kwele Bhilithane ngempela viki. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwe 4930-6065 la ku 15460 kumbe ku 13860 kilohertz. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Esinye seziphathamandla zebutho esahlamukela uhulumende okhona kwele South Sudan sithi umongameli Salva Kiir usebulele ilizwe ngakho kumele asuswe embusweni. UGeneral Thomas Cyrilo Swaka wethule amazwi la ekhuluma lentathelizindaba zomsakazo weVoice of America ngemva kokwazisa ukuthi usesungule iqembu elitsha labahlamukele uhulumende. EleMalaysia selialele abadabuka kwele North Korea okugoqela abameli balelo lizwe ukuphuma elizweni ngasikhathi sinye ele North Korea lalo lisalela abadabuka kwele Malaysia ukuthi baphume elizweni lelo. Lokhu kwenzakala sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokubulawa komne wabo kamkhokeli wele North Korea ngenyanga edluleyo kwele Malaysia. Sibuyele kudaba oluqakathekileyo lamhlanje, udaba lokunanzwa kwemisebenzi yabomama all imsebenzi yabo mama olwe International Women's Day sikhangela ukuphumelela kwabo abesifazana emsebenzini ehlukeneyo. UMike Wobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa labesifazana beZimbabwe abaphumelele emsebenzini etshiyeneyo.
Ungqoqo ayenzela lomsakazo. Unkosikazi Nomsamleya owaziwayo ngabanengi abamsekelayo emsebenzini wakhe wokuhlekisa abantu njengoMiss D, uchasise ukuthi njengoba namhlanje kulusuku lokuthakazela emsebenzini yabesifazana, abesilisa labo badlala indima yokusekela abesifazane ukuze labo baphumelele.
Ukuze ngiqalise ukuba ngumama ohlekisayo, ngahlangana lo Ntando weNkosi Moyo lo Clive Chigubu, ngisayenza iproject lo mama uChrisila Sithole ibhayisikopo. So laba bafana bebelokubuya ezenza nje kuyimicimbicimbi kwabo basebe ngifica lapho lokho yena wena uyachaza hlala sokufica lapho umane so bobuzo sijoyina ngaphi ku-comment.
UMiss D uphinde wathi uyasichenya lokuba ngumuntu owesifazane wokuqala okumsebenzi wokuba yi-comedian kobulawayo.
Kakhulu jahala kohobe kuhle sibili ukuthi ngibe lami i-pioneer entweni ukuthi hawu umama oqalisa ukuhlekisa ngoba mama baziwa nje abantu abalelihloni. Mama sitholakala kakhulu entweni eziserious kumbe kumhlangano le burial umile ikho yabo ukukhuluma khona. But ukuthi umama sibele thole iphoxana labantu kumbe senzani into abomama abangani basayesaba abazitshela ukuthi ha yibule mababo baba kanti hayi lathi umama siyakwanisa ukuyenza and siphile futhi ngakho.
Unkosikazi Chelsea Mguni omunye owesifazane ophumelela okwamagama emsebenzini wakhe wokuba ngumculi uthi abomama baqakathekile kakhulu.
Ngithi sikhathekile ngoba umuzi nje ngumama from sithalele ekhaya umuzi ngumama umuzi ongela mama uyabungela backbone so nje ikho ngithi sikhathekile.
Umguni uphinde wavumelana lombono kaMleya lapho ethi abesilisa balendima yokusekela abesifazane ukuze baphumelele empilweni.
Lasekela yini elisincedisayo ukuthi nje sibeke ngabantu and all amadoda alila bandlululo kangako amanye amadoda lawo but mainly irole eplaywa yindoda emuntwini wesifazi ikusekela umuntu wesifazi ukuthi abekwazi ukuthi lo muntu ommeleyo. Without you guys let us ngeke sime but then it doesn't mean we can't stand our own but we need you guys.
Umguni uphinde wakhuthaza abesifazane ukuthi kumele bangazikhangeleli phansi labo balakho ukwenza konke okwenziwa ngabesilisa okudingakalayo kuphela yikuzinikela. Thina njengomsakazo weStudio 7 sifisela bonke abesifazane usuku oluhle olulenjabulo olwe International Women's Day. Ukuze lani lisitshele imibono yenu mayelana ngokuqhakatheka kwabesifazane siyalinxusa kuhlelo lwethu olwe the Women's Round Table. Asihluzeni bomama lilo Mavela Simhlanga lo Praxidis Jeremiah kusasa ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingumike Hobe.
Kwezemidlalo lamhlanje abasekeli beqembu leHighlanders bathi balithemba lokuba iqembu labo lizayithatha inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Bayajabula abalandeli beqembu leHighlanders ngendlela iqembu labo elilungiselela ngayo imidlalo yalonyaka yesigaba saphezulu yesePremier Soccer League. Inkokheli zeqembu leHighlanders zibe matasatasa lonyaka zama ukuqinisa iqembu ngokuletha abagadli bezinga laphezulu njalo zenelise uRhuga uRodrick Mutuma obedlalela iqembu leDynamos nyakenye kanye loManuel Esono Obiang Buale oyisizalwane selizwe le-Equatorial Guinea ndawonye loTambo Kalunga oyisizalwane selizwe le-Democratic Republic of Congo. Ukuba khona kwalaba bagadli sekudale ukuba abalandeli bekhangelele ukuhle kuphela lonyaka njalo uPhakamani Ndlovu uthi ukhangelele ukuba iqembu leBhosso lithathe inkezo eziningi lonyaka.
Besikhangelele ukuthi sithathe igona le ngoba sithengile amaplayers ama-outsiders so sacela ukuthi lathi maybe abafana bakasishayela igedi sithole ukuthi lathi singaphumelela ukuthi sithathe inkezo this year.
Umpumelelo Mkandla odabuka eTsholotsho uthi ukuba khona kwabagadli laba abatsha kuzaletha ingqubela phambili enkulu uqembu leBhosso lonyaka.
Highlanders team ngiyithanda kakhulu ama strikers awathengileyo laba abafana bemazweni ababili uRodrick Mtuma mbona ngani lonyaka singaphumelela siye phambili singathatha iligi lati siye phambili sibe lati sithokoza abantu besindebeleni sikwazi i-team yethu iyaphambili la.
abalandeli beqembu la iLenders balembali yokuba lodlakela nxa izinto zingalihambeli kuhle leli qembu. Kodwa umlandeli waleli qembu uJotham Nyoni uthi lo nyaka bazazama ukuzibamba.
Yalokela ungatholakala here and there, each and every team kula bantu abanjalo nje, but I will try ukuthi thina njengama supporters eBhozo we'll try to behave ourselves because we know ukuthi iBhozo this year our team is at its best.
Sekudlule iminyaka elithumi kusukela iqembu leIslanders ligcine ukuphakamisa isicoco seleague ngomnyaka ka-2006, kodwa uRodwell Ngwenya uthi lo nyaka leli qembu lizajaya ezwayo.
Ngiyakholwa ngiyathemba futhi sizashaya amagoli. Yabona sikwenzela isizini angithi KFC leplatinum lengezi zezingane ziyashisa manje ngoba ubhuti bethu ke esingazwanani labo hayi bayaqhula sizabashaya noba kanjani.
Nyakenye iqembu leIslanders liphutshe imidlalo yeleague lisendaweni yesithathu yengalaneni yemiklomelo, njalo umqeqeshi weqembu leIslanders uErol Akbay bekungumnyaka wakhe wakuqala eziphethe esidukwini. Le nkokeli yeqembu leIslanders layo ithi lo nyaka ikhangelele ukuba leli qembu liphakamise isicoco seleague njengoba yona idingile abadlali abakade bekhangelelwa ngumqeqeshi uAkbay. NgoLwesibili iqembu leIslanders lingqikelane lele Power Dynamos emdlalweni wokuzwana amandla, wona ophele iqembu leIslanders linqotshwe nge-2-1 liqembu leli livela kwele Zambia. Abagadli bokuza uBuyale loKalunga bona kabazange bedlale ngoba besalungiselelwa amaphepha okusebenza kwele Zimbabwe. Ngempela viki ezayo iqembu leIslanders kumele lidlale leFC Platinum kusemifinali yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Kusenjalo inhlanganiso yePremier Soccer League isikhuphe umbiko ixwayisa abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba benganaki uhlelo lokuba imidlalo yalonyaka izadlalwa njani olutholakala ebulenjini lakuWhatsApp isithi khona izakhipha uhlelo lweqiniso ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ingoma kamoi uBrenda Fassie ethi yona Mama I'm sorry lumbokwandalizila mema ngwenya kamangubo ntomudakwazo mengu happy women's day. Ngithi women happy women's day njalo lakini lonke abesifazana ikama nguntungamili nkoko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.